ama-promises ayenziwa yipati ayenziwa ngupresidenti siyayibona imigwaqo isilungisiwe njalo lokulungiswa kobulawayo khona kabinethi ziyangenela ukuthi ilungisiwe ama-major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abangama-councillors akhona sebehlulekile sinjalo sithemba ukuthi kathesi silama-by-elections ku-8 or what esikhangele ukuthi khona sizalungisa because silethemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu ade bewafaka laba ngabayindawo njalo silethemba lokuthi even kuma-constituencies amabili inkulumane lephumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina i-ZANU PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyale abanye besiyale anti yabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi endjuke ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition basezibhedlela so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankase kuhle sikwenze ukuthi kukhani ukuthi okunqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapho engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze naseziphaleni lapha ndoda ungathi uyafika kwi-intersection laphana akuhambeki mdalo wami ikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa iZANU le ayibasizi ngalutho njalo ikakhulu umongameli weZANU uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele bathebeleland ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokugurawundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathebeleland bangazwisisana no-Mr Dambudzo leZANU yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo labazali babo
siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kuyasitsholo yedwa ukuthi imigwaqo kayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando wokuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusa is-MTC so kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekela ngakho-ke i-government kathesi singenile kayithi yathi ngona iqale ngokwenza ama-major roads intaninkayo into the city ukuthi bencedise siyibonile uma siye phambili silungisiwe ungahamba uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe ungene phakathi edrobheni kuyalungiswa kulungiswa i-government i-MDC council isiyehlulekile uyazithelo yedwa kayisime ntsho njalo when you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Gugurahundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe esaphila wayesefundi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister kodwa-ke seyenzeni-ke ubaba uMnangagwa usethena waforma i-peace commission i-peace commission eyiyo ethe ikhangele zonezindaba eziyiproblemu ezegugurahundi land ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalaba abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-birth certificates kuthiwe kabahambe bedathiswa kungabuza mbuzo and so forth and we as ZANU PF laminde so we are saying it is a regret situation eyenzakalayo endaba e-background ayimnandi to anybody
yes banda vala ngamafutshane khona bo
indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwele Zimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyobhadala umthelo ekhansilini umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara yelo mlando wokulungisa imigwaqo
major roads abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-TCC omunye ku-ZANU PF kambe sesingalwa sibela khonapho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la bedlulileyo lapho e-TCC emganwini ngale bekuyangisa angikwazi ukuthi bebezamani bekuyangiswa ngalaba bantu abantu they already rejecting them so asomlandi wethu ngumlando wokuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokwehluka abalakho kunjani. So abantu cannot continue belandela into engala focus